ngendlela esizwa ngayo ukuthi kulemizi engabe ifika 10,000, kusho ukuthi inani elikhulu kakhulu leli elabantu abazadilizelwa izindlu njalo abazabe sebedinga lapho abangayahlala khona. Nxa njalo sikhangelela ezomnotho ebantwini abaningi, kulabo abathole izindlu abazadilizela izindlu, kutho ukuthi ngabantu engxenye abangasoze babelayo imali yokwakha ezinye izakhiwo masinya. Kutho ukuthi mbona ngani sizabuyela ke kumnyaka lwano ka-2005, abantu abazadinga indawo zokuhlala bengena emathentini njalo becela lasemabandleni ukuthi bathole indawo zokucatsha.
Alderman Mpofu, sizwa kuthiwa bakhona abaningi abayakhe izindlu endaweni ezingavunyelwayo. Wena njengomuntu oke wasebenza ku-council, ubona njani udaba lolu ukuthi uhlelo lolu luright yini, lwenza into eqondileyo?
Akunandlela abantu laba babefuna ukudivert i-attention yabantu ekwehlulekeni kwabo. Yibo kade bevumela izolo ukuthi ayekelani abantu bahlale ngobuningi babantu, kodwa esikubonayo kuhlukuluzeka kakhulu futhi okuchithisizwe phakathi. Njengoba ubaba uSibande ekhuluma ukuthi sokuzaqalisa futhi nxa ekhuluma nge-10 houses, 10,000 homes, sikhuluma ngama-families amaningi kakhulu abebezimuli asebezaba ngama-squatters. Angikuboni mina kodwa ngani kuba decisively kakhulu ngendlela ebuhlungu ukuchitha ama-community. Nxa umuntu umsusa, provide a permanent or a solution ku-accommodation ukuthi hayi lihlezi lapha ngifuna ukulifaka laphana, kodwa nxa lingaprovide kuyini elibangela ukuthi umumuko yileso sigabe oyiso sona? Mbona ngani uhulumende wethu uyatshengisa ukuthi vele akula hulumende oyehlulekayo futhi ulochuka ebantwini ababusayo njengabona labo. Kodwa into enzisa ukuthi ukuthi bona labo abantu yibo kade bebavotela 4 months back eshona yofaka amakepesi namansaro besithi urayit sokubahlukuluza futhi namhlanje sebekhohliwe ukuthi bona labo abantu kade sidingayo ukuba amavoti sizithulele ngendaba zingaleki. Abafikanga namuhle ezindaweni indawo zilezobani mbona ngani ubutwala nje lokungahloniphi isizwe sokuchitha abantu phakathi.
Kubambi kancane ngizabuza umbuzo ofanayo kumfundisi uSibanda ukuthi sizwa besithi abantu laba bayakhe izindlu endaweni ezingekho emthethweni, ezinye indlu zakhona kuthiwa ziyakhewe okokuthi akungeke kwakhiwa umgwaqo odlula phansi kwazo. Kulungile yini nxa ukukhangele wena uhlelo lolu alulungisisi yini lokhu abakuchoyo ukuthi kuphambanisekile?
Okokuqala, Chris, kuba ukuze abantu laba baphiwe izindlu imizi engu-10,000 ayizange iphonge ukuthi kuthiwa ivuke ekuseni sokucela imithi. Ngabantu abaphiwe ama-stand, bagebha ama-foundation, baqalisa ukwakha izakhiwo ezibonwa umuntu wonke. Ngakho uChombo ngwakhe wayekwazi ngehofisi yakhe ukuthi into eyenzakalayo. Umbuzo okhona ukuthi yindaba bengazange babadikizela abantu bese esibangeni sokugebha kumbe besaphiwa umhlabathi lowo, beze bemelela ukuba kube lezakhiwo abantu befake, beze befake lamafensi lemduli bese besithi kudilizwe. So yikho kokuqala kumele sizibuze khona ukuthi bayekelelani bona ukulungisa lindaba. Okwesibili, ngobani abantu abanika laba bantu indawo lezo ukuthi bahlale kizo? Nxa kunguye ucouncil kumbe kungamacouncil ayexhwalile, kutho ukuthi indaba phela yamapholisa, kumele sibone bebotshwa laba bantu. Ngoba lapha sokuzavuka umbuzo wokuthi ngubani umuntu ozavisela abantu laba imali yabo nxa sebedilizela izakhiwo zabo, ngoba kuyamele bebisele izimali ukwenzela ukuthi beyakha kwezinye indawo.
Alderman Mpofu, njengomuntu oke wasebenza ku-council, ungasitshela ukuthi kathi vele kuyini okukhathazayo umhlabathi bathi bona sowathathwa usezandleni zabantu kodwa indawo zama-stand zikhanya kazitholakali, kathi kuhamba njani? Wasichasisela ukuthi kathi kungalungiswa njani.
Njengoba sikwazi ukuthi sibuswa nguyeChombo uhulumende wobhova, abantu kabafundi kwazi umuntu bangaze bakhohliswa nge-last minute babe sebekhohlwa ukuthi lapha bavele khona. Bathi ngenani ekhaya emapulazini bangeni, ngemva kokuthi bengena emapulazini sebethuntwa futhi kuthiwa lihlalanga kuhle kodwa lingakhi kuhle. Kambe kabafundi bona abantu banjani ukuthi sibuswa ngomuntu olobukhruku olimenemene?